Iningi lentsha kule ndawo lithi alivoti ukhetho lukamhla ka 23 Ncwabakazi ngoba bengananzwazi inkokheli uAkhona Ntshuma oleminyaka engamashumi amabili lanye yokuzalwa 21 ngomunye wabangelayo Thembalo ukhetho lwalonyaka.
Asincedi ngaludo la abalobo besithembisa amanga bethi bazasincedisa, hayi akulo.
Omunye njalo othi asoze adluphe ngovota ngumelisi Moyo oleminyaka engamashumi amabili.
Ngarejistela ukuvota kodwa angithi ngivota. Hayi basincedi ngaludo.
Utshona uzakuncedi abancedi udo nini ama-youth mani?
Ama-youth.
So afuna uvota.
Uvuyisile Ndlovu ngomunye osakhula othi cha kavoti.
Nge 20 years kuma elections angiboni ukuthi ngingavota ngoba sithola izithembiso zamanga. So sithola izithembiso zamanga kahle kahle thina siyabe sikhangelele njengama youth siyabe sifuna ukuthi maybe kube loma courses esiwayenzayo yabo kusibe lezinto esizitholayo nje ezosincedisa ngoba wathi singihleli anginalutho engilwenzayo empilweni.
Uthobekile Juma uhlala eMpophoma uthi abahlali balindawo bakhala ngento eziningi ezibahluphayo.
Sikhala ngamagetsi ikakhulu emagetsini, asila magetsi amanzi, imigwaqo yethu ifile. Lokungcono nje kusesibhedlela nje kumaklinikhi, okunye sabe singenazimali, thola ukuthi umntwana uyagula kuyafunakala ama $10 asilawo, thola ukuthi ngiyagula kufunakala imali angilayo angisebenzi. Ngiyakwazi ukuthi ngizovotela ubani kodwa ngilesifiso sokuthi sicela ukuthi asiqhubele izikhalo zethu kuhulumeni wethu ngoba asilabo abantu abazasikhulumela kabanzi kuhulumeni wethu njenge-youth enamhlanje.
Unkosikazi Simelwe Inkosi Moyo yena uphambana labanye ethi uyavota ngeviki ezayo.
Sisakhangelele njalo siyathakazelela kodwa silezikhalazo njengabomama abatsha silezikhalazo. Asila mgwaqo, imgwaqo ifile, akula msebenzi, asila lapho esisebenza khona. Abaningi sebengayekeliswa izithembiso ezingaphutshiyo, sebengayekela ngezithembiso ukuthi asilitholi usizo ngendlela esikhangelele ngalo, asilitholi usizo ngendlela esikhala ngalo. Cabanga ukuthi kuthiwa uma ungumntwana ungakhala kuphohle uthuliswe khonapho khonapho. So thina sikwazi ukuthi sithuliswa nini, sinjalo sizathula nini.
Abancintisa kukhetho bemele amabandla abo kulesi sigaba bathembisa okuningi. Umfundisi Sihle Mzenda we-Freedom Alliance nguyeyethu wesifazane uncintisa kulesi sigaba.
Mina ngingumuntu wesifazane ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni ngoba ukusukuma kwami ukungivotela kwenu kufanana lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama. Isikhali esingasetshenziswa ukuguqula lesi simo ngibona ingathi mina ngithembisa ukuthi omama sikuzaba le women empowerment. Sukuma ngingomunye wabomama to give an example to women ukuthi bomama isikhathi sethu kumele sisukumeni.
Umnumzana Patton Tafumanay yena uncintisa ezimele yedwa independent candidate uthi engavotelwa uze guqula lesi sigaba.
Mina nginzalo yasempophoma lemzilikazi ngibuye ngenhliziyo yami yonke khangelanini izinto esihlala kizo emabuthweni abantu bashiya ama-bathroom lama toilets singene izitishi ziyadubuka abantwana bayafa ngenjengu amaclub lapho ekade sihamba khona kufile imigwaqo ifile amanzi kakula amagetsi akula imisebenzi kakula amafactory avalile. Kavotela iparty votela nini independent candidate.
Osakhulayo u-Admire Masikati uzamela ibandla lezanu PF uthi uzaletha ubambana emphakathini.
Ngizasebenza gadalala nabantu bonke abasempophoma kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla, kungakhathalekile ukuthi ungubani. Indlela engizasebenza ngayo ngeyokuthi abantu bonke abasempophoma Mzilikazi constituency sizabe sisebenza labo. Ngizakhipha ibhatshi lokuba yimemba yezanu PF kodwa ngibe no-MP wabantu bonke jikelele.
Uncintisa emele ibandla le-Citizen College for Change TCC umnumzana Desmond Makaza uthi ibandla lakhe lizaletha intuthuko.
Sifuna izikolo ezintsha njengoba ngike ngakhuluma phambilini ukuthi we want new schools. Kumele sibe le-ICT abantwana bethu bebe lamakhompyutha befunde amakhompyutha. Akusela nto eyenzwayo elizweni kungela the use of amakhompyuthas. Kule ndaba esifisayo kakhulu kuregion yeMathebelele issue a devolution. Leyo ndaba is a very critical and important issue within the region.
Ukukhangazela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho leviki ezayo luka 23 Ncwabakazi ngamabandla ezombusazwe luqhubekela phambili koBulawayo laseZimbabwe yonke jikelele. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo labenhlangano ezizimeleyo baqala ngokuqonga kwezihlakalo zodlakela lokuthiselwa kwabalemibono ehlukileyo kule bandla elibusayo. Ngiyimele Studio 7, ikamera mu Ezra Jesus Banda.